Kulabanye abathi lenze kahle eZambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakwe-Russia ngobudlelwane belizwe leli lele-Melika. Bathi uMnangagwa watshela uMnumzana Vladimir Putin ukuba ele-Melika lisekela eZambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, uMnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba ele Zambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le-America phakathi. Ama-statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona nje babebone ngani indaba le private, it will not be known. But unfortunately, amazwi kaMnangagwa la aphumile nje, kuthiwa kufumele evidi.
UMhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso ye-SADC le-AU kwanceda amazwe omabili. Alobudlelwano abaziwayo.
Indaba leyi iyakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia i-relationship ngiyakudala le. It's an old relationship which goes even before singakabi le-independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo oyintatheli zindaba esebenza kwele Zambia, uMnumzana Vusi Moses Phile Sibanda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane okuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kuningi okusihlanganisayo. Singabantu banye kungaba nje ibe ungakhangelethi ukudla konke nje mina ngiphila lapha eZambia akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kithi ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lelathe esiphila ngayo. Inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili. So sikhangelela ukuthi baza khulumisana iSADC le-AU ingenele lapho kweneliseka khona bazame ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa nguMnumzana Fortune Mlalazi, ingcweti yezombusazwe ezimeleyo.
President waseZambia ucorrect ukuthi ayeyi-raise leyo issue kuSADC because i-call okufanele bakwenze yona i-platform available kuma-Heads of State ase-Southern Africa kulabo Troika on Defense and stuff like that. U-President waseZimbabwe waphambanisa ngalokho esikuthi diplomacy ukuthi ayekhuluma nelinye ilizwe kwelinye ngesintu sidilunyeyo.
Kodwa uMnumzana Guta Msaka okubandla le-ZANU-PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulwisana phakathi kwamazwe la lele-Melika.
As long as kulabo HH ne-ZANU-PF akula budlelwano obuya phambili. Kodwa kungaba le-HH ne-opposition eZimbabwe ngo-CCC banibani baba nobudlelwano. Thina sidlelana le-PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangaso. Ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu. Silabo abaningi abeZambia abafunda batrain abaningi lapha eZimbabwe. Okumele umuntu akukhayele ukuthi ngingawumongameli welizwe okhayele sithi ngesingizi ngama-interest ama-citizens akho first. So ubaba uMnangagwa ukhangela i-security yelizwe akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunda eZambia. Umakhelwane engakhangela ukubana usesenza into engakompromise i-security yelizwe lethu. Umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe.
Lelo-Melika lidilisekela amazwe athiyeneyo ukuze kazi le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe.